sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina ngu-Rafael Ncube. Awami umbono bakithi ukuthi into ezanywa ngu-Minister of Finance lekula lakhe lapha eZimbabwe akusoze kusebenze. Le into seyayenziwa kaningi, vele sayehluleka ukubamba imali kusukisela ngo-1980. Idola leZimbabwe lalilingana le-United States dollar. Kodwa laze lafika esigabeni sokuthi lilahlwe lingaselamsebenzi, lingasakwanisi ukusetshenziswa. Sesihamba sithwele amaqubaquba ezimali, sabhala i-Barrier's Charter yaba yiyo esebenzayo. Yazi yagcina isisesulwa abanye ozero ingasasebenzi. Sesihamba sithwele imali ngamathanga nebhegi, sikhweza phezulu kwamabhasi. Kathesi siphiwe i-United States dollar, sayehluleka ukuthi silibeke libe khona ku-circulation, laze lacatsha laphela du, saze sagcina sesiprint ibhondi. Ibhondi lalo liyehlulekile, vele liyehluleka namanje. Lanxa ukhuluma nge-value yebhondi ukhuluma ngento engasebenziyo. Kwaze kwa-introduswa into okuthiwa yi-RTGS, layo nansi yehluleka kakulanto ehambayo. Vele lokhu abakwenzayo nje is to repeat the same thing eyaseyasehlulayo kudala. Vele angazi ukuthi bacabanga ukuthi kathesi baza kuyenza ngayiphindlela, akulanto abayenzayo la. Hlalanini nje okwesikhathinyana kusiyafika i-6 months, uzabona ukuthi into le kayisebenzi. Labo abantu they are trying ukwenza nje ama-experiment phezulu kwethu, besiluzisa izinto esilazwe sikade sasisebenzi. They are desperate, these people. Abaselanto abakwanisa ukuyenza. Sebezama nje ukuzama ukubhanditsha inyoka. Lokhu yona ivele isizilumile. Inyoka ingaziluma, ivele ngaziyibhanditshiza kufa kuphela, because the body is poisoned. Lapha vele sesiphunguzama into engasoziphumelele. Ngiyabonga.
Njengoba sebethe khona imali yama-RTGS lamabhondi nothi lawo siyimali yeZimbabwe, kungaba ngcono ukuthi siyithole sonke emabhenki, ngoba singahamba ngokuba ama-agenti siyithole imali yakhona, ukuze kuna siyathenga lathi ngcono. Ngoba ukuthi kade sihambe kuma-agenti akhona siyidinga imali leyo, siyabe siyiswela. Abaphrinti-ke ibe yiningi, nama-$10, ama-$20, ama-$50 itholakale, nakhona kusithenga ngamafoni kokuphela. Kodwa ngiboni ukuthi vele sizaphutha, sizavela futhi ku-2008. Ngombono wami, uJabulani Dube Shiruku.
Ngisho ngithi ngalokho ozokhulunywe uhulumende weZimbabwe ngokuthi akhiphe imali lezamanye amazwe njaborand kula US dollar, kuyibugebengu babo. Ngoba manje ibhondi balibonile ukuthi seliphelelwa ngamandla, njalo irandi selikudimandi kakhulu, njalo ipopulation yeZimbabwe yonke, abantu bahlupheka beseSouth Africa, babonile ukuthi manje abantu impilo yabo iyaqhubeka. Kumanje ilizwe lilendlala, ezikolo kuyahlutshekwa, abantu abakwazi nokubhadalela abantwana izikolo fees, sebethi bona akusebenzi ibhondi. Manje abantu abaningi baziphilisa ukuthengisa bewoda izinto eSouth Africa. Uzobuya uzowoda ngani eSouth Africa ngoba irandi lingasavumeki lisebenze eZimbabwe? And into ekhona yikuthi basazoliwisa ngabomi irandi bekhuphula ibhondi, bazoyibisela yona liyana. Indaba yokuthi uthole ukuthi ibhondi kwezinye indawo, irandi kwezinye indawo balifuni, bathi ibhondi yimali esenzela osiphathele. Ngoba osiphatheleni labo ngabe government vele, ngoba igovernment yeZimbabwe iyalutha, igovernment engcolileyo yona. Baqale manje ukulutha lona irandi. Ma umuntu esuka ngapha eSouth Africa efika khona pha eZimbabwe ephethe amarandi, baliwisa irandi, bakunika amabhondi, besazi ukuthi bafuna ukugcina lona irandi ezindlini zabo. Bona abe igovernment yale itshontshayo vele, waganga loba walo mnangagoro. Kangekabi nje, ungcolile nje.
Kubasakazi nabalaleli bakithi, hayi isikhalo shiwa ngesemali le esayiphiwayo, lokuthiwa ibhondi le esebenza ama-RTGS. Bakithi uhulumende ngabe umuntu ongenayo ezinhlizweni zabantu. Ungabe uyatshela nje bonke abathenga into ezinjengezifuyo, okugoqela inkomo, ombuzi, siyaphezulu. Ngabe zithengwa ngama-US oro iRand. Ngoba uyathengisa inkomo yakho, uyothisa usiyadinga esitolo, uzobefika besithi bafuna idola, abafuna ibhondi. Lakho ukuthi uthi umuntu ngento yakho uzamtshintshisa umthini. Omunye ezinye izinto eZimbabwe akusela zivela kobo South Africa, Botswana. Umuntu lo uyabe ethenge nge-use. So lapha manxa ususithi ethengise ngebhondi, uyabe usumncindezela ngoba uzathengani ngebhondi yona njengoba kathi aliphumi ngale komngcwele. Kuyabe kufuze ihoda phela, kaliphumi ngale komngcwele. Sho kasinanzeleleni line liphatha ngezabantu likhangele, lingakhulumi ukuthi into izaluma, likhuluma into eyokuthi nje livala abantu amehlo. Kule one into elokhu ngiyikhangele ukuthi lathi ihulumende yathi ikhipha abantu okhangela amaprayizi, abantu bangikhona basebenzela ngaphi? Sicela nje ukuthi like likhulume ukuthi abantu labo basebenzela ngaphi, sebebambe abantu abangaki.